Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuMbimbitho 2024 mu Cape Stube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika.
Kunakala ukudla komuntu kufunakala lokudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi engisiphathamandla? Ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwele kukhangele ukudla, kukhangelwe lamanzi.
Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala eyesabekayo lakho ukubulala abantu. Inyanga elodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sepuphu bengelamvumo. Zalethulele zabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lepasika, baguqela uPapa Francis webandla lamaRoma othwele nzima ngophepha lokunye okumenza engenelisi ukubala umbhalwa kaNkulunkulu. Maningi amakholwa labanye abantu abananza ikhefu leli loba bedonsa nzima empilweni. Ukuze sizwe okuningi ngekhefu lepasika, sixoxele umfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Lapha ukhuluma ezimele.
Nxa singakubeka kuthi ngesiNdebele esihle esiqondileyo kutsho ukwedlula, sansuka sathatha igama lesiHebheru sasungula isintsha nje lazwakala ngesiNdebele sathi iphasika. Okutshiwo liphasika-ke ngokwe-historic background yakho, iphasika lisukele eGibhithe, abantwana bakwa-Israyeli sekugqilazweni eGibhithe. Kwesinye isikhathi siyalifika sithi babethunjiwe, kodwa bebengathunjwanga. Siyananzelela ukuthi bazihambela ngesikhathi edakhono besiyadinga ukudla eGibhithe. UNkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azobakhipha eGibhithe, ekushilo futhi lokuthi bazangena emgqilini. So isikhathi sephasika-ke uNkulunkulu uyafika-ke ngomosi ebiza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-Israyeli eGibhithe. Kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kwephasika. Asokusithi kwenzekela into ezithile kulokho kugqiniswana uMosi noFaro. UNkulunkulu wasesithi hayi Mosi, okwakhathesi senza zibonakalisa kanye Faro.
Kubekela phambili babancube size ukuthi uthini ngodaba lolo.
Ikhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amadlulo wonke. Okungena-ke khona indaba kakhulu yephasika ukuthi uNkulunkulu wasesithi kwabako-Israyeli, lina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amancane angelasici, elingelatshatha, elingelansumpa, elingelani, liwahlole ukuthi yini awalasici, liwahlabe, lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo, ngobe emgubazini yezizalo zenu yakumalimkela amawini. Kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzaphika ingilosi yokufa ezahambe ibulala amazibulo kuyo yonke indawo, kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula. Ngamafitshane-ke iphasika eselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-Israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube leyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise. Igazi leliyana lathi sehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela izifo, uphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephengeza kuya ngibuye emva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ngokuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ebugqileni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika indlosi yobusuku afa amazibulo, asefile amazibulo, kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni.
Lo ngumfundisi Glenn Ncube okubandla le-Brethren in Christ Church. Besixoxa laye ekobulawayo, njalo sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane lendlala esabekayo elakho kubulala abantu. Induna uMathema uthi akubonakali kahle okwenziwa nguhulumende othembisa ukuthi akulamuntu ozabulawa indlala eZimbabwe lonyaka. Ake sizoyikhuluma ngendlala le ebangelwa yikungani kuhle kwezulu.
Ophila kuhle ngumuntu owazakalayo ukuthi ulenkomo ekhaya lakhe. Kwakhathesi idlelo libi kakhulu, isimo samanzi sibi kakhulu, inkomo zisesengcono nxa uzikhangile ngamehlo, ziyagcwala amehlo, kodwa siyakwazi ukuthi zizawohloka ngensuku ezingangaki ikusukisela namhlanje. Zizacaka inkomo, bazathatha mahhala laba abalemali, kodwa-ke abantu bakithi ngendlela abayiyo ngakhona kufunakala ukudla komuntu, kufunakala lolu kudla kwenkomo. Ngabe yimi uhulumende kumbe yimi ngisiphathamandla, ngabe ngimisa wonke ama-projects wonke ayelizwe leli, kukhangelwe ukudla, kukhangelwe lamanzi. Yizo izinto ezimqoka ngami nxa ngijulisa umqondo wami, ngoba yizinto okufanele zilamulele abantu ngalesi sikhathi esiphila phakathi kwazo. Lokho okunye, yebo, siyabe sifuna ukuthi zihambe ezi-water project, sifuna ukulungisa imigwaqo lani, kodwa okwakhathesi into emqoka yokuthi abantu sibone ukuthi bonke abantu bayazuza ukudla. And ngikhangelela ukuthi uhulumende kadeclare or upresident kadeclare ukuthi wayine state of disaster. We are likely to have a famine elizweni leli if we are not careful. Abantu bazakufa, kuzakufa inkomo, kufela abantu, njalo imisebenzi eminingi izakuma, ngoba abantwana labo they will go hungry. Ama-feeding programs la ezikolo zikhangelele ukuthi avuselelwe, kodwa kungabi i-feeding program leyo ukuthi abantwana bazaphiwa impuphu kuphela, lokho kwakusenzakala ngalezani suku. Khangelele ukuthi nxa kungama-feeding programs abe lobuntu phakathi, abe ku-African setting, ngoba ku-African setting siyakwazi sonke ukuthi nxa umuntu efika kumbe evakatshele bani, into engimqokayo ukuthi umuntu umtshebisa ngani. So asikhalele ukuthi kungangcono kube le ndumba kumbe kube la ma-chunks ale cooking oil le amatamatisi ukwenzela ukuthi abantu badle baphile, ngoba isimo lesi siyakiso sizima kakhulu. Nxa mkhangela intengo yenkomo, inkomo ngani sebezithathela nje mahhala, ukuthi inkomo ngoba inkomo zakithi kakhulu ngapha eMathabeng South bezisinika ama-700 800 kusiya ngokuthi iwe okungakanani, but ngokuya kwesimo lesi sikiso, hayi, inkomo sebezithathela mahhala. Babadube abantu abasoze bazathengisela ukuthi bangabi lezikhumba eziningi ekhaya, kodwa besicela ukuthi uhulumende asondele masinyane kuma-farmers abone ukuthi ukudla kuyalanda inkomo lapho ezikhona, amanzi ayalanda inkomo lapho ezikhona, ugeja izibholane lokunye. Nxa kunganjebanga njalo utho ukuthi abantu abaningi abakithi bazaba lobuyanga kakhulu emandebeleni inxa ngikhangele indaba yenkomo.
Le yinduna yeGwanda uMathema besixoxa laye eseGwanda. Ziyangena kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France Presse babika ukuba uthuli oluvela eSahara Desert lubambe nki kwele-Switzerland okwenza umkhathi ufiphale. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky usexotshe abacebisi bakhe abambalwa kulandela ukuhlaselwa kwele-Ukraine endaweni ezijiyeneyo ngele-Russia okubhidlize izitishi zikagesi. Ele-Israel ibhomba ngamandla eGaza loba kulungiselelwa umhlangano omkhulu kusasa le-Hamas eGibhite okumisa kancane impi yaqhamuka nyakenye. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa lenyanga enkulu ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngale ke uBulawayo sikhuluma khonoku ke okusanda kwenzakala ePhupu khona ngale esabona ke uMongameli Emmerson Mnangagwa lezi ziphathamandla zikahulumende abanye bechayisa logani abanye besenza konke lokuthi nje baphika balungilungisa indawo leyana sokuyi-National Museum. So ke sifuna ukuzwa ke esintwini ukuthi akuzili khonoko abakwenzayo nxa kuzila pho engageziswa njani ke sizoba ngwenya sawamukela kuhlelo ngwenya baba.
Hayi ngiyakuzwa tube ngiyabonga. Nxa kusenziwa njalo kuyiwa khona le ePhupu kule ndaba kufanele ukuthi siqale ihlaziwe babone ukuthi okuyikho okungenziwa yikuphi mandulo. Hathi ukugijimela khonale ukugijimela khonale kuyakwenza izinto ayisikho lokho mbona kulapha abayilahla khona abadala abakhona izalukazi zisasekhona ungafundi kakusho ukuthi kabazi lito ngoba le yinto yamasiko kufanele yenziwe ngosiko usiko kalukhulumi kodwa luyachaya luyona nxa lusonakala usiko konakalela wonke umuntu ibona kuqondile khona ukuthi izakhiwo zakhiwe kwenziwe into kodwa-ke akwakhiwe ngendlela umuntu engazatsho ukuthi hhayi mina nle mali ngizagijima ngendle ngoba ukugijima kuthiwa isiko ufika uzathiyalungisa kathi ngapho usuwonile
ngwenya sokwenzakele phela pho akumelanga umuntu ageziswe khonapho ukuthi sebambe ithuna elingaso lakhe phela liliba labanikazi lelo
lokho vele kuqondile econtina umlando wamakhumalo pho osokhuluma namhla ngikuthole imali ngubani thole imali ngiyolo mlomo ozwakalayo wena myanga awulalutho fakulabhela khatshana njengeshongololo yikho-ke kuyadingakala ukuthi bonabo abaye bakwenziwa njalo bageze bazuze ukuhlanjwa ngoba lithuzi phela lo muntu wafayo onakalelweyo ozakonakalelwa nguwe wena amabamba abaningi baya bengasekho wena ubusuthwala uhlupho ongalwaziyo ukuthi uzalugeza ungaphi
yes ingathi uhlupho lolu lulakho yini ukwenza umuntu aphambane kumbe umuntu abe njani
umuntu uyaphambana ngoba umoya ophansi laphana uyakubuza ukuthi kathi wena wambhilikica uvele ungubani usiko lwami lokwenza khona lokho uluthethe ngapho uhambisa njani yikho kuyadingakala ukuthi abenzi bento lezo ababambelayo mathuna kumbe ngamathambo kumbe ngenhlabathi kuyadingakala ukuthi abageziswe enxaye sikhuluma nje bakwenza kasikwazi kodwa saphangiphosela imibono njengomuntu omdala ukuthi hhayi into ehanjiswa ngendlela ihanjiswa ngendlela enje ngoba nge 89 years kathesine ubudala angisuye mntwana ugezwa kufanele ukuthi bageze
ye siyakuza baba ngwenya bala ngamaphitshane kolapho baba
umbono wami njengesiphuphu esilichegu ngibona yinto engathi ngijikijele ngayo ngilibonise ukwenzela ukuthi abantu abethu singaboni uzahamba la mathunzi wona nawo endlini yakho kube khona okuncane okuzaphambaniseka uswele ukuthi uzakuthini yikho engakutsho ukuthi singasahugwa yimali singasahugwa yokukhukhunyezwa ngento engekho ngiyabonga
ye siyambonga kakhulu lawo-ke amazwi kababa uDavid Mkhabenyana Ngwenya zincwadi kwezesintu njalo yinyanga enkulu khona ngale-ke kobulawayo ungadinelwa kusasa into mdala sibonge kakhulu baba ye kwamanje sike sizwe ezokhololo lwesikristu silontukamela igomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana bathandekayo benkosi ngaleli phasika lalonyaka lika 2024 singena kunkonzo yokuvuka kukaJesu kwabafileyo esithemba ukubana ngendawo laba abakhonzayo abebesezinkonzweni babe lethuba elihle bavuseleleka emoyeni ngoba yiyo indikimba yephasika ukuthi abantu bavuselelwe-ke emoyeni kuthi nxa iphasika lisedlula babe izidalwa ezintsha hathi bona bodwa kodwa babonakala ukuba izidalwa ezintsha lalapho abahlala ngakhona. Sizabala ke encwadini kaLuka chapter 24, sizabala amavesi amabili. Sithi isihloko sendaba lapha encwadini kaLuka 24, uverse 1 to 2. Kufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngenzansi bafika ethuneni bephethe amakha ababewalungisile. Verse 2. Bafumana itshe ligiqiwe ethuneni. Zeyihlobo zenkosi ezithandekileyo. Nansi indaba lapha. Indaba yePhasika yindaba yokubuyisana kwabantu loNkulunkulu ngemva kokubana indlela eziningi uNkulunkulu ayezenzile zokuthi abantu babuyisane laye sezingathi ziyasilela, ngoba siyakhumbula uMosi waphakamisa inyoka wayibeka othini njengoba sike satsho ensukwini ezedluleyo ukusindisa lokusilisa labo ababelunyiwe. UNkulunkulu-ke wasebona-ke ukuthi nxa sekunjalo adinge enye indlela yokuthi abuyisane labantu ababegcwele ukona begcwele izono. Sizwile-ke ukuthi nampa abantu uJesu usefile ngolwesihlanu, namhlanje lusuku lwesithathu usevuka kwabafileyo. Kodwa isimanga nazi, ofileyo katholakali kakho ethuneni. Balungise konke abantu, ikakhulu omama laba abavuke ekuseni bethwele amakha anuka mnandi ukuthi isidumbu sikaJesu samukeleke kubo. Babeqondile ngobana kwakulisiko labo, kulisiko lethu ukubana izidumbu zalabo bethu abashiyileyo zingaze zonakala. Sibatshengise uthando ngokubafafaza ngemitshana ethize uzidumbu zabo zihlale zingonakalanga. Kodwa-ke lapha kuthiwa njengoba sisazi uJesu isidumbu sakhe sasingafakwanga emhlabathini, sasifakwe elitsheni. Kwavalwa ngenkalakatha yelitshe ukuthi kungaze kwaba khona okuzabonakala. Kodwa isimanga nanti litshe ligiqiwe, kalisekho emnyango wethuna. Babezibuza ukuthi kambe ozasisusela lelo litshe ngubani. Kodwa bathe befika la makhabo lawo bafica ilitshe lisusiwe. Zinhlobo zenkosi ezithandekileyo, ukususwa kwelitshe kwakutshengisa ngisho khona ukuthi uJesu umntu kaNkulunkulu akulanto engamvalela ingabe kungaphi. Nxa esefikile emntwini uyangena nje, lelitshelele elivale inhliziyo yomuntu liyasuswa, umuntu azizwe engcono ngaphakathi kwakhe. Ungabuza abakholayo abavela enkonzweni zePhasika, bayakutshela bavuselekile ngobana uJesu akade belaye bebengamazi ubesibekelwe lilitshe. Ngoba bonke abantu bakufuna okuhle, abantu bafuna ukuxolelana, abantu bafuna ukubuyisana, abantu bafuna ukuthandana. UJesu khona ngaphakathi komuntu, yilowo lalowo muntu uyenelisa ukuthi uJesu amenzele kahle. IPhasika ngelokususa ilitshe, sithandane sibone ngendlela esisa emazulwini. Asikhulekeni Baba Thixo, sicela ususe amatshe asezinhliziyweni zethu, siwubone sikuzwisise. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Siyabonga kakhulu Ntungameli Khomo. Sike sizwe uDabo kaNcube esithulela uhlelo lwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha, igama lami nguTabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana Thondeka eMaphosa owahlala iminyaka elithumi lanhlano elawulwa izidakamizwa. UThondeka endawonye loyise usikhwicamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs.
Kwalo esilubhalileyo lolu nelempi yethu lezidakamizwa ama-drugs, the title logwalo lwakhona is War on Drugs. So ugwalo lolu lufocusa on impilo yami nekababa wami while I was kuma-drugs, before I was in drugs, ngisesengimncane kakhulu up to a youth that is everything. It is a kuluma dani inside the drugs, and at the end of the book, the kuluma ngokuphuma kwami ezinto ezizidlangayo.
Ugwalo lolu lwalotshwa mbani?
Ugwalo lolu lwalotshwa yini kanye 29 lo Professor Norman Maphosa.
Lathi liloba lolu gwalo lalikhangelele ukuthi lube lubalwa ngabantu abanjani?
Ugwalo lolu lubhale ukuthi lubalwe ngabantu bonke from all walks of life, from the youth right up to adulthood. Salibhala ngendlela elula sibili ukuzwisisa, and lube ndaba real life stories that are in the ezigwalisetshenziswa by the young people right up to the elders. So lugwalo olukwanisa ukusebenziswa nabantu bonke, all ages through and through. It's very easy to read. Lubala kalula.
Ngamafitshane laphana Maphosa, yikuyini okumunyethwele lolu ulugwalo lolu?
Ngifithi ngayo lubala ku-chapter 2 kule life history. Ikhuluma itshela abantu ukuthi what and how did uTendai grow up. Sibe ku-chapter 5 the Zipa shenanigans. Lapha uTendai wayesenza izinto sibili ezingakhulumi. Lapha we can't speak of the untold events that happened. Kule documentation futhi ekatendelayo ezishanyele izihlahla zembanji endlini. We also have got ama-superpowers kugwalo lolu. Yizo indlela ezasetshenziswayo ngutenderayo ukuthi aphume ukuzidakamizwa.
Yikuyini okwenza ukuthi uTenderayo lo Professor Maphosa behlezi bathi asibhale lolu gwalo?
Sabona ukuthi every time sesisuke endaweni, we wanted to leave something esalayo labantu ukuthi bakwanise ukufunda. While we're teaching lapho sifundisa khona, asingeke sakhuluma indaba yonke ngobesikhathi asinene. So ugwalo lolu yilo esiluhamba lalo. Sifundisa abantu, sitshela abantu ngendaba yethu. This is for a lasting impression. Ibhuku lisala long after mina lo Professor Maphosa sesifikile endaweni.
Sikhangela nje eZimbabwe laphana, ziningi na ingwalo ezitholakalayo ezikhuluma ngodaba lwezidakamizwa?
Izigwalo zitholakala zikhona, kodwa ugwalo olukhuluma kumbe ukuxoxa nge-life experience yomuntu owangena kiwo kubekize izidakamizwa, hhayi ugwalo olunjengalolo angizake ngilubone khathesi. Angaba khona, kodwa mina leli elile-lived experience eyomntwana lo baba dinga me and uProfessor Norman Maphosa bonke bebuya kanye bebhala, hhayi mbona yilo olokuqala ugwalo lolo.
Abantu nxa befuna ukuthenga bangaluthola ngaphi ugwalo lolo?
Ugwalo lolo bangaluthola ku-60 Baines Avenue, 60 Baines Avenue, that Dr. Farah Moyama's dental surgery, kumbe at the same doctor's surgery at Borrowdale. Nxa befuna futhi ukuplace ama-orders bakwanisa ukungifonela +263 776 837 088. Ngizaphinda futhi +263 776 837 088.
Ngusigaba sabatsha namhla besixoxa lomnumzana Tondirai Maphosa owahlala iminyaka elitshumi lanhlanu elawulwa izidakamizwa. UTenderai endawonye loyise osikhucamfundo Norman Maphosa sebebhale ugwalo lokulwisana lezidakamizwa olulesihloko esithi War on Drugs. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uDaboka Ncube.
Ye, siyabonga kakhulu Daboka Ncube, ungatinela kusasa. Wezemidlalo intatheli yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalweni namuhla kusigaba seCasilaga Premier League.
Iqembu elingene lonyaka kusigaba seCasilaga Premier Soccer League le-Arnel linqotshwe okokuqala selokhu liqale ukudlala kusigaba saphezulu lapho litshaywa nge-3-1 ngeleCapes United emdlalweni obusenkundleni yeRufaro. Abahlohlele iqembu leCapes United nguLord Chiunga, yena ulitshayela emambuleni kabili kanye loRalph Kaundera kuthi le-Arnel lona lihlohlelwe nguBrian Jarabaza. Phambilini kwemidlalo yanamhlanje iqembu le-Arnel belibe ngujikelobhanqa kumidlalo emithathu ebese liyidlale kwisigaba saphezulu okutsho ukuba lile miklomelo emithathu. Iqembu le-Caps lona selile miklomelo yesithupha ngemva kokunqoba kwalo ele-Arnel namhlanje. Elinye iqembu lalo elingene lonyaka kwisigaba saphezulu eliTegudu Pirates linqobe okwakuqala selokhu liqale ukudlala ku-PSL ngemva kokutshaya le-Green Fuel nge-1 kanyanga. Sepaupab ohlohlele iqembu le-Chequoto Pirates nguRussell Chifura njalo impumela le ijiyele iqembu le miklomelo emine emva kwemidlalo emine. Umdlalo obuphakathi kwe-Chicken in the ZPC Kariba uphelezi ngujikilobhanqa 0-0 enkundleni eluveve. Imidlalo ye-PSL iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu le-Rental lizemukela khona le-FC Platinum ngaseRufaro. Iqembu le-Tail 1 lizadibana lele-Highlanders ngaseBata. Isimba Bora izancikelana le-Wange ngaseWatanai. Ibulawayo Chiefs izadlala le-Yada eluveve. Ingezi Platinum Stars izatshana le-Manyika Diamonds ngaseBaobab ukuthi iqembu le-Bikita Minerals lizadibana lele-Dynamos ngaseSakuva. Imele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kusenjalo owayengumdlali wenguqu u-Edward Unizarira uthi ukuvuselela kwendawo zabasakhulayo kobulawayo kungaphungula ukuganga kwabatsha. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
UNizarira uthi ukuphatheka kwezemidlalo kuyakha abasakhulayo njalo isifiso sakhe ukuba ngabe amaklabhu bona abakhulele kuwo ayavuselelwa emalokitshini.
Isport makes you ukuthi ungawoni. Isport siyakwenza ukuhambe impilo yakho phambili. Ngakutshengisa uWilliard Khumalo noRambo labantu bakhulele ezandleni zethu. Babengawoni amafana labana babekuya betrain ekuseni ngo-6 when the chair road to the gigi. But khathesi amaklabhu avaliwe. Sicela umeya wethu avulela abantwana laba amaklabhu. Sinamaklabhu amaningi kathesi. We need these kids ukuthi they must enjoy impilo yabo. So bengana into yokwenza bayenza. Bangena kuma-drugs. Isitemu yabo bekuye club laphana bengafensa iclabhu leyo yabona. Abantwana labana bethine bephakathi.
UNizarira ukhulele emzilikazi njalo uqale ukudlala umdlalo wenguqu emzilikazi youth center. Uthi udlale indima enkulu ekutheni umfowabo uJethro Jemmy UNizarira osanda kuphiwa umsebenzi wokuba umqondisi wabaqeqetshi kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association angene emdlalweni wenguqu.
Mina ngakhuluma abafana abaningi khona bakubhola even umntana wami uJemmy esongithidiwe ezifo kazange alidlala ibhola but wagcine selidlala because while asinga wakhula waqasa ukugijima lami ngigijimisa ekuseni wake up in the morning sigijime senze so waqasa ukudlala ibhola wasecine sekuyiZimbabwe Saints.
UNizarira udlale kuqembu labatsha ele-Highlanders Juniors kodwa uchiye ngoba esedinga umsebenzi.
Uma-juniors yayibeyinda-under 12, 14, 16, 18 ngawina ama-trophies amaningi. Under ama-Kansas Panda ngasengisuka lapha ngisiya ngaphi ku-Lobos FC. Ngoba kulama-team ebhafa laphana. Ungebhola wawuhamba usiyadlala khona ngayo. Sipipa la uthole umsebenzi. Ngathi sisuka lapho manje ngasesiya ku-Lobos.
Emva kokudlalela iqembu le-Lobos, uNizarira udlalele amaqembu abalisayele Eastlands, ele-Olympics kanye lele-Triangle.
Siku-Eastlands, ngadlala Cosmos no-Tito Pakete. Sathi ku-Olympics. Kwakunokubheri uMike Mhlanga, the late Mike Mhlanga, wangikhulu wayesenze e-airfors, Ben Makazangi, uFilimon Tangarembwa, nabayezange ngadlala labo lezo ngesikhathi sakhona sadlala.
UNizarira osele minyaka engamashumi ayisithupha lesithupha yokuzalwa 66 ulokhu ehlala emzilikazi njalo uphila ngokuthwalela abantu impahla ngenqola eyaziwa kakhulu ngokuthi yiScania. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele bananze ikhefu lephasika namhla kulosuku lokuvuka kukaJesu. Induna yesigaba seGwanda ithi uhulumende kumele amise zonke inhlelo abhekane le ndlala esabekayo elakho ukubulala abantu. Inyanga lodumo ithi kabageziswe bonke ababamba isakhiwo sebhubhu bengelamvumo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.